Amapolisa kobulawayo athi asebambe imichova efika amakhulu amane 400 engasebenzi okusemthethweni ayivalela enkampani enkulu edolobheni leli. Isikhulumeli samapholisa kobulawayo u-Inspector Patrick Ncube utshele intatheli zindaba kobulawayo ukuthi izimota ezingabhaliswanga phansi kwekampani yeZupco azisoze zivunyelwe ukuthwala abantu. Uthi lokhu wethulwa okusemthethweni nguhulumende, ngakho-ke kumele bonke abalezimota ezithwala abantu balandele umthetho. Kodwa abalamabhizimusi la bathi ngabafuni ukusebenza bephansi kwenkampani yeZupco. Omunye wabo ngumnumzana Mbonisi Msimanga.
Angisakwazi ukuthi ngenze njani, vele ngiphelelwe khonapha. Angikwazi lokuthi ngiye ngaphi, futhi ngiye kwelinye ikhantri engasozizalwanisa khona. Umsebenzi kawukho, andila maphepha akhona, ngithembele khonapha ekhaya. Kodwa uhulumende wami umbophile, umbophe izandla, ngibotshwe izandla ngilapho. Ngiyaphila kodwa ngiphile. Avele usho vambayuke wakuzama ukuthi akhulumisane labo laba kani i-association bahlulekile. Bahlulekile vele, hhayi bayalo dilayo umoyo. Ngicabanga ukuthi amabhasi lawo uma ngithi ngiyakhangela, hhayi kusho ukuthi kukhona vele omunye umuntu odla ngawo kakhulu, ngoba kunje uyahamba ukuthi imoto akuthiwa uyihambe kuZupco uchove uyikho cash engathengi lutho, then athatha i-cash afake esikhwameni. So yikho abantu bengafuni ukufaka ngabo abantu baphiwa i-cash, abantu ngaba afake izimoto kuhulumeni zisebenze, ngoba athi sona ama-spares ikho cash bakutshetha siyifuni, kube bawutshethi ikho cash i-$10 i-1500. Hayi uhulumende vele kafuna ukuzwa, vele kafuna ukuzwa. Izolo vele u-headline vele newspaper sibone kubhale Kombi is gone for good. Ngafuna ukuzwa vele ngento othiwa yikombi vele, unless ungena wena usithi nguZupco. Kodwa into ebuhlungu yikuthi wena uphiwa ikho cash, kawuphiwa cash. Imota yesuthi abantu abafuni ukungena, bayafuna ukungena, but wena ma uphiwa ikho cash, uhoza udrive ikho cash, mina i-rent ngibhadala nge-US dollar udrive. Umnikazi wemoto kuthiwa ama-space ngani? Uthenga nge-US dollar, kodwa uphiwa ikho cash. Yinto esuka isihluphe ukuthi isiswele ukuthi senzenjani, ngoba sina kuleli lizwe ngazi utoyitoye nje peacefully bakubopha.
Umnumzana Bulisani Nxumalo olemjova ethola abantu ukuthi bathole nzima kulezi nsuku kobulawayo.
Kunzima sisakwazi senzeni, kufanele ukuthi nxa wathenga izimota zakho bathole imjova eyi-10 kathi esungumnyaka, kufanele ukuthi wasela lutho, ngoba kunanto kathi imjova ipakile eminye ifile, bayibulala ama-windscreen benzana amapolisa, kuzihambele edolobheni bakuthathela imoto kuthiwa imoto yamelanga ingene etawuni.
Umnumzana Belief Gawule okubandla lezanu PF uthi abele mijova kumele balandele okufiswa nguhulumende.
Phela siyo nto yakuqala, even lakuqala i-transport kwakuyi-ROC kwakunguZupco kudala, even esikhathi se-Rhodesia lesa. Kodwa ngibona ngathi abanye kade kumele bavunyelwe labo, ezinye imota lezi ezinye zivunyelwe zisebenze kathese, ngoba hey izimuli zabo ziphila ngakhonoko ukuthi labo zivunyelwe zincedisane layo uZupco, abanye bezimele bebodwa bengekho ngaphansi kukaZupco. Kade ngibona ngani kade kulicebo elingcono, kodwa ngibona ngani uhulumende uza kukhangela lokhu, ngoba sokube lokhu kukhala sibile sikuzwayo abantu bekhala sibi.
Uhulumende uthi izimota ezithwala abantu kumele zisebenze ziphansi kwenkampani yeZupco ukwenzela ukuvimba ukumemetheka kumkhuhlane we-COVID-19. Ngimele i-Studio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.